soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo lazi ku 5 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje
i-lockdown nase yabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni, kodwa mina ngiyihlekile ukungena ngoba amapolisa akhona athupa njalo izimoto zakhona aziningi kakhulu.
Bekungela abantu abaningi edolobheni leHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho ziqale ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Kodwa udubulo beselusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumente la kwi-City Council ngoba abantu kathe sebasezindlini bahleza kulamanzi, so umkhuhlane wakhona uzaphela njani? Yilo udubulo olukhona.
Kobulawayo izakhamizi zikhala ngokuthi imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus iqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela namapholisa abavimba phose wonke umuntu ukuya enzikini yedolobho lanxa bayabe belezizathu laba bantu. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eHarare lokhu likansa kulandela ukutholakala kwabanye abangamakhulu phose amathathu 299 bebanjwe leli gciwane izolo nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phakathi kwabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 abahlolwe batholakala lwele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo eHarare kuphela, kufunyenwe abantu abangamakhulu phose amathathu 299 belalo. Kunje sebezinkulungwane phose ezilithumi lasithupha 15,829 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane le-coronavirus. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,716 kwafa abangamakhulu phose amane 384. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose befike izigidi ezintathu 2.9 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 67,928. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula athoba minombili 85.8 million ababanjwe igciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele asebezigidi ezedlula amachumi amabili 20.8 million. Kwabhubha inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,632. Bekungela abantu abaningi eHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho eziqale ukulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela igciwane le-coronavirus ezikuzinga lesine kumbe level 4 ngesilungu. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo emzameni yokuvimba kumemetheka kwegciwane leli, kodwa abanye besithi lenziwa ngendlela ebandlulula abaswelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuza ngemva kokuba uZulu elalele isixwayiso sikahulumende sokuba uZulu wonke ahlale emakhaya, njalo kuza ngemva kwesaziso esethulwe ngumphathintambo wezempilakahle engomunye wabasekeli bakamongameli uRetired General Constantino Chiwenga ngomgqibelo sokuthi ilizwe selibuyele njalo ekuqiniseni i-lockdown emizameni yokwehlisa amathuba wokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni.
People must stay at home, save for buying food and medicine or transporting sick relatives.
Abantu mabahlale emakhaya baphume nje besiyadinga ukudla esitolo le mithi kumbe ukuphelekezela abagulayo esibhedlela okuningi kubekwe kwacaca kule lockdown order abaphatheke kumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla sebemisiwe ngaphandle kwabamankampani amakhulu kanye labezimota ezithwala impahla eqakathekileyo lalezo eziquma elizweni ukuya kwamanye amazwe
kodwa isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye crisis in Zimbabwe coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi lanqabe isekela iCovid-19 lockdown usola ukubandlululwa kwabaswelayo
kodwa sibonana zathi i lockdown leyi liqiniso iyenza zathi inika i advantage kulabo abatholayo kakhulu noma bona bavumelwe ukuze bahambe kuma hotel besiyonatha besidla njalo kuma trips abo le ndizamtsina bekhwela behamba kodwa abaningi kumbe asingabathi majority ozulu laba abangatholiyo abakwanisi abangela mali abakwanisi ukuze bayenze lokho
okugcizelelwe ngumnumzana efincube ingcwethi ebona ngokulwela ilungelo loluntu enhlanganisweni ye National Consumer Rights Association NACORA
I-lockdown le ibonakala iqondiswe ebantwini abangazoziyo abayanga, abantu abahluphekayo, abantu abanothileyo abaziphilela kahle kakukho lokukodwa bakuvalelweyo, ama-aeroplane azaqhubeka esebenza, amabhasi emakhaya avaliwe, ilapho esithenga khona imbhida nezitolo zethu ezincane lezi zivaliwe, kodwa ke amahotela abevuliwe lamabhawa emahoteleni avuliwe, lama-restaurant emahoteleni avuliwe. Gonke nje okuphathelene labanothileyo kusele kusebenza kube sokusitsho kwabayanga kwavalwa
abamabandla aphikisayo abalisa ele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi bebengalindele ukuthi uhulumende engaqhuba njalo olunye uhlelo lo lockdown kuvalwe amabhizimusi wona abevele esehluleka unobhala kwezokukhulumisana lozulu kanye lokusabalaliswa kwemibiko kuleli bandla umnumzana Witness Dube ulandisa kabanzi ngalokho
ngabe uhulumende uke wazama eminye imizamo engayenza ukuthi lawo ma business asale evulile kodwa kuxwayisiswe kumbe kunanzelelisiswe ukuthi kungayenzwa mcabango bani ukuthi lokho ukuvula kwama business kungabi indlela okungathelelwana ngayo umkhuhlane amapolisa ayebenganceda amasosha konoka kade kwenza ayebengakhangelisisa sibili ukuthi kufakwe eminye imithetho kuncedisane labantu mhlawumbe abanye abantu basuke ebantwini kube ngabantu abancedisa amapolisa lamasosha ekuthini kukhangele ukuthi wonke umuntu uyananzelela izixwayiso zawona lombhuqazwe we-COVID
kulabo abavunyelwe ukuhamba-hamba besiya emsebenzini abanjengomnumzana Paul Ncube wasemzini wekhuwatsana uthi bekuhanjwa nzima lapha emigwaqweni ukungena enzikini yedolobho leHarare iningi labantu libuyiselwa muva
kwathiwa kababuyele until i-lockdown le iphele ya kutsho ukuthi ya kunzima sile kungena kakhona ethown ngoba namhla edolobheni indawo eziningi zile ezinjani zivaliwe ama-shops amaningi avaliwe avuliweyo ngamakhulu ama-supermarkets but mostly ama-shops la amancane avaliwe
kwasekelwa ngumnumzana Thafazi wathi Gandiwa laye othi bekuhanjwa nzima emgwaqweni omkhulu oquma phakathi kwelokitshi le-Warren Park bucwadlana lalapho ahlala khona
I-lockdown siyabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni kodwa mina ngihlulekile ukungena ngoba amapolisa akhona ahlupha njalo izimota zakhona eyi aziningi kakhulu
uhulumende uthi ukubone kufanele aqinise iziqondiso lezi ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lasebehlaselwa lokubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kakhulukazi phakathi kwenyanga ezisukela kulwezi nyakenye kuze kube manje ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama
lokhu sikudaba lunye kobulawayo iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya benganyakazeli enzikini yedolobho zisolwa izakhamizi ezinye ezithi iziqondiso lezi ziqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela lamapholisa abavimba abantu ukuya enzikini yedolobho lanxa kulezi zizathu ezigcinileyo zokuthi baye khona uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhane lweCOVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 osokuze kwachaphela kulumnyaka osanda kusungula oka-2021 osokubangele ukuba uhulumende ethule isiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya okwenyanga yonke. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Khulamuzi Moyo yena ukhala ngodubo lwamanzi ngalesi isikhathi abantu bevalelwe.
Umkhuhlane lo hayi awukho muhle. So i-lockdown le khona kathezi mbona abantu futhi bazakooperator. I-lockdown yaleka March last year. So leyona leyo bazakooperator sibili abantu lokuthi bagqoke ama-mask kube le-social distance. Yikho kuqakathekileyo ebantwini. Kodwa udubo lube selusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumende la usithi council. Ngoba abantu kathesi basezindlini bahleza kula manzi. So umkhuhlane wakhona uzaphila njani? Yilo udubo olukhona.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi lanxa bevumelana le-lockdown usola uhulumende akaphathisi abantu.
Siyananzelela i-lockdown esiqalela namhlanje. Siyafuma lokho kwenziwa yigavumenti nxa sikhangela inani labantu esibethola umkhuhlane lo. Kodwa siphinde sizuze ukuthi uhulumende wenzani singasabali ukuvalela abantu ukuthi behambe ukuthi esize abantu. Ngoba ukuhamba kwabantu yikudinga impilo. Injengoba sokule lockdown kuningi esishisa angabe uhulumende weZimbabwe engakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi.
Usithixo Mfundo Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital ngomunye wabasekela ukusungulwa kwale i-lockdown.
Lockdown iqalile namuhla kukhanya hayi abantu balutshwana abasedrobheni isiminyeminye asikho lamuhla. Siyathaba kakhulu ukuthi i-lockdown le izancedisa ukuthi umkhuhlane egcikwane le-coronavirus ungamemetheki kakhulu njengoba kathesi ukhanya ulibhubhane elibi elibulala abantu. Yikho asiqiniseleleni silandele imncumo yona le ekhona eye-lockdown ukuze impilo zethu ziqhubekele ziye phambili.
Ilunga lebhethu likaZulu uMnumzana Lungile Nyathi uthi uhulumende kumele atholise abantu ukudla ngoba ku-lockdown yakuqala iningi lapho selabulawa yindlala.
Ja, umkhuhlane we-corona lo ukhanya usuqala phansi khanya usosanda sibi. I-lockdown i-right but into erongo ye-lockdown ukuthi abantu bevalelwe behlale ezindlini abazakudlala. At least ngayi-government iyaprovida ukudla welfare ibinceda abantu behlezi because anxa behlezi abasasebenzi abasatholi imali abasatholi kudla. So ngayi-government at least iyancedisa with something inceda abantu because last ihlezi yakuqala abantu
I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni ayedlula amabhiliyoni amabili ayabe esetholiswe uZulu emazweni asathuthukayo emizameni yokumelana nokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamajekiseni athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele i-Studio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuthi ngakucele labasakhulayo bakhona. Abathi bayasisekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokuya kuzinga eliphezulu lokuvinjwa kwelizwe i-level 4 ngesilungu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kugcikwane le-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti yena othi lanxa esamukela isinqumo esithethwe nguhulumende silakho ukuphazamisa impilo zabatsha.
Kulevo po usikhumbuza ngesikhathi i-corona iqalisa kubatsha engunanzeleyo ukuthi ngo-December lapha sikhe sababhizi kakhulu sibe sinezihlobo zethu sinemithado kulandilani kodwa konkhana sokwenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 kube ne-spike. Lesikhathi sike sadinga khona okwamasiku lokhu hayi corona layo jasuke kunja but because of the business that we have to do with the science of the lockdown, we have to do with the lockdown, and we have to do with the lockdown. In level 4, we have to do with the
lockdown.
Because mostly entrepreneurship is the which we are living from hand to mouth. But immediately to end the lockdown, is that for about hours, it's a tough time for us. But it's not going to go into this because there's army that which is very innovative. But you find that it's not about innovative, but cool. In my case, still believes which now says into millions and domazi. So you can only base on your clientele to say, okay, I can do this for you in the next so and so days and umuntu listen and say, family. But otherwise, it's about relationships now with our customers. Otherwise, new clientele, it's hard. Would you wonder what you're doing online? And everyone is known now online by advertisers of Facebook, Google, Gene Lapa. You find so flat, everyone is already online, which is a good thing. But the market has to adjust also, or the payment terms have to adjust also. Because catches good thing, which would have pattern. And I've won now, and I've found my life in cash. More many people now work with a US dollar in the exchange rate. So you find that people in the middle of US dollar by any means. There is no paper, there is no white. So you have to go into the banking system and do that. Because the product is not a small amount of 20 years. How do you even go there when it's under lockdown?
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi ngusomabhizimusi osakhulayo onguye njalo owasungula umsakazo we-Community Podium TV ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. UMike uphinde waxoxa lo mnumzana Blessing Phiri usomabhizinisi osakhulayo wenkampani ye-Don Mitero ethengisa impahla etshiyeneyo egoqela amasudu kanye lezicathulo zabesilisa.
The pandemic le COVID-19 yenze ukuthi amabusinesses ethu abangazathi ayishanga phansi ukuthengiselana bengahambi endleleni esasifuna ukuhambe ngalo.
Uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Ibusiness lethu lisebenza ngabantu. Sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales. Sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu kusiphazamise kakhulu njengathi abasakhulayo.
Nangu 2021 sefikile, siphakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo, ufisa ukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho?
Ngibona zathi into esiyidingayo njengamabhizimusi amancane lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama stimulus packages ukuthi siphenduke lati back to our feet ukuthi sesiqalise i-production. So usizo from uhulumeni ukuthi esinike ngibeni ama small loans ngibeni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lati ebhizimusini.
Umnumzana Blessing Phiri ngusomabhizimusi osakhulayo ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuvota kwabantu mathupha okwe-in-person voting kuqalisile namuhla edolobheni le-Georgia kukhetho lwe-runoff oluzakhomba ukuthi ibandla elizakhokhela phakathi kwelama-Republicans lelama-Democrats yiliphi kudale le-Senate. Wubi kwazindala zombili kumabandla womabili kulolu khetho olungolwesibili ngoba olwakuqala lubanga lempumela ecacileyo. Asebevotile ngaphambilini bebeyizigidi ezintathu 3 million njalo kukhetho olwedluleyo kwavota abayizigidi ezinhlanu. Kukanti labo abangatholanga ithuba lokuvota balitholile. Umongameli Donald Trump othi waqelibezelwa kukhetho lokudinga umongameli olusanda ukuqhutshwa ukhankasele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans wathi umnumzana Joe Biden obikwa wanqoba njalo olindiwe ukugcotshwa kunsukana ezilandelayo wasekela abebandla lakhe lama-Democrats. Umanyano we-United Nations uthi uzamanyana labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi kuthunyelwe abantu abazaphathisa wezinye indawo ezimbili eNiger, kulandela ukubulawa kwabantu abalikhulu kulindawo ngempela viki ngabahlamuki.
Ukuqiniswa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubikwa kuzabangela ukuthi abaphila ngokuzisebenza bathwale nzima ngoba bengasoze bavunyelwe ukwenza umsebenzi kade bewenza okwenyanga eyodwa elandelayo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi impilo isivele yaqala ukuba nzima ngoba iningi ligcine ukusebenza ngempelasonto.
Ya isimo sinzima for abantu abaningi abasebenzayo. Njengoba sisazi ukuthi abantu abasebenzayo vele abala baphila ngokuthengisa bethenga ukudla, abala mali esingama-savings kumbe le encane abayibekayo ukuthi xa sekunzima bathenga ukudla. Ngokunjalo ke abaningi vele bazingela besidla, or ingathi ngesikhiwa they eat what they hunt. So ngokunjalo ke kusho ukuthi nxa sokuvalwe ngcika nje emkamba abasebenzela khona kusho ukuthi iy'ngcu leziningi zizaba senkingeni kumbe ngithi zisenkingeni vele njengoba so abantu abaningi bacina ukuya emkambo khonapho sikusibithi abantu bevela vele kukhefu nje kade ngalaa muntu okwaziyo ukuthi kuzavala ilizwe ngci kusale laba kuthiwa ngama-essential services. But ngomnakano wethu na njengenhlanganiso emelela abantu abazisebenzayo la malunga ethu cabanga ukuthi abantu abazisebenzayo njengoba bephethe umkhonomi ngasikhangele imbiko eyavela IMF ukuthi babambe umkhonomi nge-70% ekhulwini. Tshengisela ke ukuthi ngabantu abamqoka kakhulu esithi but they are providing an essential service kumbe baletha qakathekileyo kwezomnotho. Ngokunjalo ke sicabanga ukuthi ngawuhulumende uvumele kumbe ngabe uyavumela ithiwa sisekhona ngabe uyavumela abantu abalamalayisensi bathengise basebenze belandela izinqumo ezabekwayo zineze zokuthi kulwisane lomkhuhlane lo we-COVID-19 ukuthi basanitize bageze izandla bagqoke ama-mask.
Ingcwethi kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukuvalwa kwelizwe lokhu kuzalethela uzulu udubo ngoba umnotho ubuvele uguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa.
Nxa sikhangela ukuthi i-economy yethu ibiguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa, so khathesi uhulumende esesithi yena ilizwe kalifalwe okwenyanga eyodwa. Amabhizinesi amaningi bebelethemba elokuthi bazaqala ukuvuka bazaqala ukusebenza. So khathesi ngibona njengani kuza letha indubo eziningi kakhulu ebantwini lakho i-economy yethu ngoba siyabe singela production. Njalo inkangelelo zika baba uMthuli Ncube ezokuthi i-economy iza improve nge 7.5%, sokuyinganekwane lokho.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi inyathelo elithethwe nguhulumende ngelocuku.
Okwenziwe nguhulumende wezanu-PF uhulumende kaMnangagwa ikuba locuku, ikuba lesihluku ukuthi kuthiwe sokuvalwa ilizwe sokusiba le-lockdown yesibili ngenxa yokukhwela kwama-cases e-COVID-19. Yebo kambe ama-cases e-COVID-19 ayalekhuphuka esiya phezulu, kodwa thina besikhangelele njengezalwane zeZimbabwe ukuthi-ke bafake ama-measures ayiwa nganqabela ukumemetheka komkhuhlane lo, hhathi ukuthi kuvalwe amabhizinesi. Besikhangelele kokuqala ukuthi bavule transport sector, abantu benelisi ukugada bahambe kuhle ngoba umkhuhlane lo bawuthatha belayini lamabhasi kazupho khabaminyana khona, umkhuhlane lo bawuthatha belayini emabhenki bedinga imali, umkhuhlane lo bawuthatha belayinile ezitolo bethenga. Yikho bese kukhangelela ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, ayenqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke useyaphambili. Ebantwini abazisebenzayo sokunzima kakhulu kakuphileki, sesizathola ukuthi bazabe bephambana ke lomthetho abantu behamba kungamelanga bahambe ngoba abantu abaningi ngathi mbe 80% yabantu beZimbabwe bayazisebenza abaningi baphila ngokuthengisa ikho inxa bangasathengisa ukuthi kuthi akusaphileki abantu bagcina besithi hayi kungcono ukubulawa corona kulokubulawa indlala ngoba indlala izabulala bonke labantwana kubona abantwana behlupheka belambile behawula sonto enhle naleyo yikho ke uhulumende sibona ingani uphambanisile khona lapho yebo kambe umkhuhlane uyamemetheka kodwa bekumele adinga izindlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane kumbe ngakathe sikhuluma ngama-vaccines yena la kuthiwa asekhona ukuthi ahlolisiswe abonakale ukuthi angasebenza njani ahlolisiswe abonakale ukuthi angangena njani elizweni abantu bakancedwa njani akube le awareness ebantwini ukuthi bazivikele kulolu gubhani hatshi ukuthi abantu ke bajeziswe ngokuthi bavalelwe ukuthi bangayi emsebenzini bavalelwe ukuthi bangazisebenzi.
Undiweni uthi ubona njengenhlanganiso sebeke baphathisa izakhamizi zakobulawayo ukulwisana lobhubhane lwecoronavirus.
Njengenhlanganiso futhi njalo azange sibange phela umsindo sithi khona thina abantu abavulele kodwa sisukumile futhi njalo sanikeza abantu ama-sanitizers, sanikeza abantu ama-hand washing water dispensers ukugeza izandla amabhakethi lana. Sanikeza abantu ama-mask kumamakethi angu-22 khonapha kobulawayo.
Uhulumende useke waphathisa abaswelayo ekuvalweni kwelizwe okwakuqala lanxa iningi lakhala ngokuthi imali eyayiphiwa uZulu yayincane kakhulu. Ukungavunyelwa ukuhamba-hamba kwabantu okuqale lamuhla sokumise inhlelo zabezemidlalo bona abahle batshelwa ngabe Commission yeSport and Recreation Commission ukuba akusavunyelwa ukuqoqa lokuphatheka kwezemidlalo kuze kuphele inyanga kaZibandlela. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ukuchithekezwa kugayiwe kwabezemidlalo njengoba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ilaye ukuba akumiswe zonke inhlelo zemidlalo ukuze kuphele inyanga kaZibandlela. Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uConstantine Chiwenga ethule umbiko wokuba uZulu kumele ahlale ezindlini emsebenzini kuhambe abakuhlangothi eziqakathekileyo kuphela ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Intatheli izindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi sekungalaluka kungasadlalwanga futhi lalo nyaka.
Ukuvalwa kwezemidlalo kutsho ukubana sesibuyela emuva njalo njengelizwe ngoba ke siyabona umnyaka lo ophelile ka-2020 uphelile kungadlalwanga ezemidlalo ngenxa yokubana ubhubhane lwe-COVID belumemetheka ngesibanga esiphezulu. Ngakho ke besikhangelele ukubana ngomnyaka lo ka-2021 sihle siqalele phezulu kodwa ke siyabona ukubana umkhuhlane lo lokhu umemetheka okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bekuhlelwe into eziningi esezizamiswa njalo. Kubuhlungu kakhulu ukumiswa kwezemidlalo lokho kodwa kuyinto khuthazwayo ngoba kuyingozi lakho ukubana sifake abadlali bethu labalandeli engozini okuthatha lo mkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhangelele ukuba amaqembu omdlalo wenguqu eqale ukuzilolonga mhlazini kunyanga kaZibandlela. Isifiso sabo singesokuba imidlalo yeligi iqale ngenyanga kaMabasa. Zonke lezo nhlelo zihle zaphenduka yize ikanti ezinye inhlanganiso ebezilenhlelo zemidlalo ngenyanga kaZibandlela ngezigonqela abenhlanganiso yeZimbabwe Cricket kanye labe-National Athletics Association of Zimbabwe. Abomdlalo kakhilingithi bebehlele ukuqhuba umncintiswano we-2020 kusukela mhlazilitshumi lanye ikanti abomdlalo wokugijima bona bebeqoce ukuqhuba umncintiswano we-League Cup Fund Run mhlazilitshumi ukuthi mhlazilitshumi lesithupha babe lo mncintiswano we-cross country. Abomdlalo kakhilingithi labomdlalo wokugijima ngabanye abayenelise ukuba le mncintiswano nyakenye ndawonye labomdlalo wokubhukutsha kanye labe-triathlon. Ngiyimeli yestudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Bekungenabantu abaningi emadolobheni abalisa iHarare lakobulawayo kulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.